project leyi ngayiqalisa ngo-2020 during i-COVID era lazana ngiqalisa i-COVID. So into eyenzakalayo ngalandzelela ukuthi kulo hlupho lwamagetsi njengoba sikhuluma ngokuthi lo mtshina ngokwenza amagetsi for me esikuthi i-biomass. So ngananzelela kulo hlupho lwamagetsi. Kulo hlupho lwamagetsi kunjalo ngananzelela ukuthi kulezinto ezinjenge-biomass yona le ngikhuluma ngayo ukuthi ziningi zi-abundant endaweni eziningi eZimbabwe lapha.
Ungasichasisela ukuthi i-biomass ivele yona iyini?
Lapho enzuka khona enkayi kule company eprocessa amathimba kule zihlahlakazana ama-invasive plant species. So ngananzelela ukuthi ku-community enjengaonaliyana enkayi kungasetshenziswa la ma-resources enjenganala engikhuluma ngawo i-west yamathimba aproduswa ekhampanini enaliyana esenkayi eprocessa amathimba labo lama-invasive plant species onalawo kunganceda ekuthini mhlawumbe ingxenye yamagezi angabe maybe isebenza khonapha enkayi sikwanisa ukuthi maybe sizithekele wona sizenzele wona.
Kuyini okwakwenza wacabanga waba lemicabango enje ukuthi uqalise uhlelo lonolo?
Kiwasithi khona khona necessity is the mother of invention. So ngangukuthi zonke izinto zonalezi esizibonayo radio yonalesiyo i-news zonalezi amaglobe ama-imota anything esikubona nje sikusebenzisa ngensuku zonke khona lapha kwaba khona ngenxa yokuba kudingeka ukuthi kube khona. So nanzelela ukuthi eZimbabwe lapha kulo hlupho lamandla zagetsi amagetsi ayashoda kakhulu eZimbabwe lapha. Singakhangela in terms of into enjeyama-load shedding, so iwatshengisa ukuthi amandla kagetsi ayashoda. So isikhathi esiningi kuya kule-load shedding ngananzelela ukuthi khonakhona uhlupho lolo lwamagetsi nxa kungadingakala i-solution maybe engenziwa locally sisebenzisa ama-resources alocally like i-biomass njengoba nje ngayithinta
i-biomass le esingayithola lapha elizweni eleZimbabwe inganelisa ukupheka amandla kagetsi amaningi okungakanani?
IZimbabwe i-estimatele ukuthi ngaba le energy potential of over 1000 megawatts of energy. So which means that kuyakwanise ukuthi kugenerate over 1000 megawatts of amandla kagetsi from ama-biomass resources ona la esilawo eZimbabwe. Nasenanzela lokuthi khona ilizwe liluza imali eningi every month lizama ukusecure amagetsi ngokwa importa from Mozambique, Mozambique and so on, but still ama-load shedding lokhu esiba khona. So nganazela ukuthi kule gap khonaphana kukhona okufanele kwenziwe.
Inzuzo nawo ukusebenzisa i-biogas nxa sikhangela okunye okusetshenziswayo ukupheka amandla kagetsi?
Nganazelela futhi ama-resources amaningi esiwasebenzisa for ukuthi anletha amagetsi, coal, petrol, diesel and so on, they are not environmentally friendly. So ayangcolisa umphathi, umoya and so on. Njalo futhi ngokuya kwesikhathi azaphela ngama-non-renewable resources. So kuyadingeka ukuthi for ama-resources anjengawona lawo since vele kasila asizenzela into njeyabo petrol, diesel eZimbabwe lapha. So ngawatholakala indlela elocali ithola eyenziwe locali njalo e-friendly to environment ukuzama ukucover that gap kungaba into enkulu kakhulu.